ama electoral reforms kume sithi ukugucula kwemithetho ezokhetho kawuqondananga labantu be-MTC alliance kuphela. Angisho siyazi ukuthi ukhetho olulwetha iZANU-PF embusweni luza lobuyanga ukusileka kwemisebenzi, izimali eziphephukayo, lezi inkinga eziningi-ningi. Kuthi kusobala ukuthi uZulu wonke jikelele ofuna impilo enhle abe nguye oqala isivunguzane leso esokuguqula imithetho yokhetho. Akuqondananga kuphela lamalunga kumbe amaphathi aphikisanayo lohulumeni beZANU-PF.
Siyabona ukubana amabandla amakhulu ikakhulu iZANU-PF leMDC aseqalisile ungani ayenyakazela edinga usekelo phambilini kokhetho. Ukubona njani wena lokhu okwenzakalayo?
Kulokuxabana okuthize akula kudlelana phakathi kwe-MTC Alliance le-MTCT amabandla la amakhulu aphikisanayo. Kodwa phela amalunga abo malutshwane kuloZulu ngaphandle ngale ngaphandle kwamabandla ongavota ukuthi iZANU-PF iphume embusweni akuqondananga le MDC Alliance kuphela. Imbona ngathi mina uZulu mningi ongangena kuvoters roll ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphunyiswe embusweni.
Bakhona abathi ibandla le MDC Alliance layekethisa ukuthi liqinise udaba lokulungisiswa kwemithetho yezokhetho lokuthiwa ngama-electoral reforms. Siyabona ukubana kathesi sokusele isikhathi esilutshwana esokuthi uhulumende engakwenza kumbe ukukhuluma akutshoyo phambilini kokhetho lwedluleyo ukuthi okuningi akulungiseki ngoba akusela sikhathi.
Liqiniso ukuthi isisekelo sombuso sethu siqakathekisa ukhetho, kodwa mina ngibona kuyize emabandleni kukakhulu aphikisayo ngoba imithetho lezenzo okufanele kuqinise ukhetho akwaguquli. Ngibona kuza ukuba lokuxabana okuningi lezimfa ezithize ezimbalwa ngo-2023 engakafiki vele. Angiboni mina i-MDCA labanye bayo bengena ukhetho kungela ukuxabana, mavele badanile bazabe sebezama ngazo zonke izindlela ukuthi kube lokuguquka kwemithetho, kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF izabe isilokisala, yikho kuza kuba lokuxabana.